Okokuqala okutshengisela ukuthi isebenzi zikamansipala zibeka amajogo phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezitshiyeneyo. Okugcwele izibi emalokitshini, sokugcwele izibi esidikidikini sakoBulawayo. Konke khonokho kuveza sobala ukuthi akumele babe yibo abenza umsebenzi kabakho. Okwesibili, sibe sesinanzelela futhi ukuthi utshani emgwaqweni emaceleni kwemgwaqo lapha bukhule bachakaza bukhulu kakhulu, okuveza ukuthi labo kumele kube yibo ababuchayayo kabakho emsebenzini. Sokusiba nzima-ke kubatshayeli bezimoto ukuthi nxa bethutha emajikweni atshiyeneyo bangene kuhle emgwaqweni omkhulu. Okwesithathu-ke suka sukunanzelela okuveza sobala ukuthi izisebenzi kazikho yikuthi abantu nxa besiye emangcwabeni basuka bathwale nzima kakhulu, ngoba uyafica ukuthi amanye amagodi abe engatshonanga kuhle, amanye njalo elamanzi. Kube sokusithi kokwesine esuka sukunanzelela ukuthi amanzi isikhathi avulwa ngaso nganithiwa kasabanjwa kuhle, ngoba siyakwazi ukuthi edolobheni lakoBulawayo siloluhlo oluveza ukuthi nelangeli thize amanzi akuliphi lokithi. So abantu uyafika ukuthi ekuseni bayolokhu bekhala ngokuthi amanzi abakatholi.
Manje lina njengenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo lithini ngokwenzakalayo, like lazama yini ukuhlalisana phansi lomanisipala kunye lezisebenzi zakhe?
Thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asilawo amandla okuthi sithi ukhansili kanika abantu bakhe imali engaka. Kodwa-ke sikwenzayo njalo esiqhubeka sikwenzayo ukuthi sixoxisane lawa amakhansila leziphatha amandla zekhansili eziphezulu kuwo amaqembu la esingaxoxisana ngawo e-WhatsApp njengoba kunje siku-COVID-19 lockdown. So esikusuggestileyo ukuthi okwakuqala i-City Council kayinanzeleli ukuthi idola leZimbabwe ngasiliqathanisa lele-Melika selatshelela la kuma esingathi 1:81. So khonokhuyana-ke sokuveza sobala ukuthi ikhansili kumbe singathi i-management yekhansili kayikuqakathekisa ukuthi ibone ukuthi izisebenzi zabo imali ababeyihola bayisondeze ku-exchange rate yonaleyo, njalo bafunde ukunanzelela ukuthi kanti izisebenzi zikahulumende zona ziyabe zikuliphi banga, ngoba khonokhuyana kuzenza ukuthi bangaze babe khatshana kakhulu in terms of kuma-higher salaries kumbe kuma-lower salaries, ngoba singananzelela i-local government yi-ministry kahulumende. So ngokunjalo-ke besibakhuthaza ikakhulu sike saba le ngxoxo kumbe ngingaba le ngxoxo lomsekeli kamphathi dolobho lapho kukhona njalo futhi ku-town clerk, satsho ukuthi abaqale bananzelele ukuthi izisebenzi zabo kusiya ngegrade ziyasondelelana yini mbe nxa beziqathanisa lezisebenzi zikahulumende kakuthiyananga kakhulu yini, kube yi-starting point yonaleyana. Ngoba nxa sisizwa uyezwa kuthiwa abanye bahola o-1900 zimdollars mbe RTGS okuyimali encane kakhulu, sibe sesithi nxa umuntu lo ekugrade enjalo ohulumende yena usemgrade uhola malini, baqale bakunanzele khonapho bavale leyo gap. Then sakhuthaza futhi ukuthi i-management ye-City Council ingazi yahola imali eningi kakhulu bahuquluza imali yonke, kube sokusithi laba bayibo abasebenza nzima begebha lapha laphana beginqa imigogodla bagcine bengasatholanga lutho. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi igephu iyeholo phakathi kwezisebenzi kahulumende lezi ezibamba amahofisi izisebenzi zika-City Council lezi ezibamba amahofisi aphezulu ingazi yehluka kakhulu imiholo yabo nxa siyiqathanisa lalaba abasebenza bekuma-lower grade.